wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma social media kuyakhulunywa lezi zonke lezi zinto, abantu abaningi bayethukile. Yebo, silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sisegoli, ayikho into engayenzeka ngoba besibophi basixosha vele thina dala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izivindo ezinye. Omama balazi izivindo ezindala. Omama masicabanga ucabanga ukuthi abanye bethu balabantwana, masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje uma kungenzeka ukuthi bathiwa hayi sesixoshwa mina ngizophuma abantu abami ngizobafaka. So abantu bangomama bakhathazeke kakhulu okokuthi sithole imibuzo nsuku zonke ukuthi manje kuza kwenziwa njani, manje senze njani. Le plani esingalenza ukuthi sivikeleke lapha mina njenge-organize okwamanje yathi asilali iplani esingalenza abamama bazi bekungenzeka ukuthi mhlawumbe nxa ngingawuthathi le yoto omama bazasinxasokusa nanko lapha abantu sebeqoshwa rabe umama sibazale endaweni ei kodwa ngale khathi kunzima kuzoqala ukuthi umama uzakazayo umabe kuya kuye ukuthi sizoyenza njani nxa kunje. Like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazi ukuthi amapemithi abaselawa usona kudeliwa amapemithi, so bayabuza abantu manje senze njani. Konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezizileyo ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant sokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe bangaka abavela e-South Africa, kuza khona kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa ayi kungcono baphume bengazasasebenza kuqhatshwa abantu abavela e-South Africa. Nxa kuqhatshwa ama-South Africans wodwa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela ezimbabwe abasenza kulawa ama-restaurant bazoyazi sisuka lapha sikwazi ukuthi bazongenai umbani owaziyo mhlawumbe kuza ngena emakhitshini omama abaningi abasezimbabwe zasebenza emakhitshini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela ezimbabwe zasebenza kwi-security sector. So wonke umuntu amaphapha phezulu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo. Yebo bangaba khona abathi hayi asilandaba kodwa thina njengobomama indaba silayo.
Okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyakeni edluleni? Siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka lokho.
Yazi ukuthi ukuqala obekusenzeka sithe sabona i-xenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula. Bekungabantu akade bephuma nje bekahanga beshaya abantu bokufika shisa abantu bokufika kodwa bekungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini. Lapho sasibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo. Kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika. Into leyi siyibonile isenzeka ema-trackini. Isiphumile manje ema-trackini singene ngathi ema-restaurant. Asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani laleyi xenophobia esiyijwayeleyo. Akula muntu otshaywayo kodwa kufika abantu emsebenzini kuthiwa abantu ababuyela emakhaya wabo. Kodwa lapha sathi hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabotha. But now ngubani ozobabopha ngoba la mabona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona.
Khuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF?
Umuntu lale phendulo uyusimangele ngoba besiloko sithi hayi kungcono uma lemu usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-Afrika i-Afrika ngeyakhe. Kodwa ma yeka ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibonisa ukuthi sesini sodwa manje asela ngithi lo yedwa esingathi kumbisehlangothini lethu uyasupport nxa la esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuya kulawo ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa ebesewukhangelele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF. Mina njenganginje kusisize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sihale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ngokuthi osivikelayo loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami uyakusupporta ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa kukhangela ukuthi lama-South Africans lawa ayabhekelela lapha emsebenzini kodwa nje vele besingakubhekelanga ukuthi vele kuye-EFF ikakhulu kuye
kungenzakalani abantu bengalahlekelwa imisebenzi lapho sikhanyathi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sibuyele ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu esibaeya abasekhaya futhi bazobulawa yindlala singaze sihlala e-South Africa nxa imisebenzi iselele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khona apha sihlezi sizodlali sibe ngani. So yena leyivele ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esila e-South Africa izimuli zethu ziyo-affecteka okudlulisileyo.